ukubhubha mama lo uGinsberg ongumahluli obengumahluli weSupreme Court obeyintshantsha enkulu kakhulu kwezemithetho kusukisela ngesikhathi saboRegan kuze kuzondlela uClinton kuze kuyafika kathesi enguye akade khokhela amalungelo abomama jikelele. Kuya kudaniseka kakhulu amademocrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba sehlewanominata ukuthi uzanominata lo oza-replace kumbe ozangenela isikhundla sikaGinsberg. Kusho ukuthi singathi i-legacy kaTrump izahlala kakhulu kuleli lizwe le-America ngoba umahlulo yedwa kuthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu. Abanye bazobe bengena ku-40 ngoba ungangena kulesa sikhundla kawuphumi esokuba ngumahluleli we-Supreme Court. So ngokunjalo kangiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho lukhona. Kodwa anginanzelela ukuthi uChance umongameli Donald Trump uphiwe elinye ithuba esingathi i-golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise i-legacy yakhe kuleli lizwe le-America nxa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana abaminority abesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani umongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus.
Umongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angaze emveni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibile ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump. So asikwazi ukuthi kuyozala nkomone ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka November. Asikwazi ukuthi kuyozala nkomone ke la.